Uhulumende usecele amankampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwengatsha ezijeneyo ezigoqela yena uhulumende abagaya ifulawa kanye labalungisa okunye okuchiyeneyo okusetshenziswa ukupheka isinkwa. Isicelo lesi setulwe yisikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wedalele cabinet izolo ntambama. Intengo yesinkwa ikhuphuke izolo isuka ku-$2.50 yaya ku-$3.50. Lokhu kuthiye abantu abaningi bekhala okumangalisayo. Omunye walabo abakhala kakhulu ngumnumzana Taimo Mpofu oyisakamuzi seNyabane ePlumtree. Umpofu uthi akusaphileki eZimbabwe ngoba intengo yempahla ethiyeneyo ikhuphuka mahlayana nje.
Iziningi imuli eziyalala zingahlanga, ziningi imuli ezileyo zingahlanga izolo. Umumo usumuwonakele kakhulu. Into emangalisayo futhi ngokunjalo uhulumende enzinganikaboni ukuthi kule nto ewonakalayo uthule nje ungani ukuthi into zonke zihamba ngendlela. Kuyasimangalisa kakhulu lokho. Into ezihluphayo kakhulu zikhonapho endlaleni naleyo bese kubuya futhi lasemithini. Imithi amaphilisi ezibhedlela lapha lakho futhi sekunzima. Into esenzakala esibhedlela suhamba kuphela ufike ubhalelwe ibhuku imithi yakho yomele ukuthi uyithenga emafamasi amaningi sukuthengwa ngama yesidura lamarand foreign currency. Into ehluphayo khonapho ukuthi abantu kabalayo imali naleyo izibhedlela zikahulumende. Uhulumende uyayazi ukuthi imali leyo akayiprint elizweni uyakwazi ukuthi waprint ibond lele selibiza ukuthi ayi-RTGS kathesi. So kuyasimangalisa ukuthi uhulumende nxa izathi evume ukuthi imithi ingayikhona esibhedlela ukuyekethisa nje amafamasi ayavumela ukuthi athengise imithi ngemali engatholakaliyo uzame ukuthi abantu baphile njani ngayonaleyo ndlela.
Ukhona ngapho eNyabane Mpofu isibhedlela eliya kuso alubana umuntu ethe wagula isiphi?
Hayi, isibhedlela esikhulu vele lapha alubana umuntu ethe wagula ngeseplumtree town kungumango. Kakula sibhedlela esiseduzane lalapha eNyabane kungumango okuthi uyahamba maybe more than 35 to 40 kilometers njalo ngumango ohanjwa ngemota. Imota zangkhona zihamba kanye ekuseni ziye kuya ntambama ukuthi nxa ungabanjwa ngumkhuhlane ngezikhathi zantambama sibili kube sibuyazi ungavuka ufile ngikhaya.
Ukhona lesibhedlela sePlumtree umi njani umumo?
Esibhedlela sePlumtree kulapha embala khona amaphilisi katholakali. Yonke imithi kayitholakali kulapho ufika nje ubhalele khona ikhadi ubusutshela ukuthi kambe kuthenga imithi enjele. Imithi yabantwana ngikhuluma kulabantwana abancane abaningi senjengababona lapha bebuya labo nina bebhalele imithi. Sometimes imithi yangkhona efamasi bayeyiswela even belawo lawo marandi. So umumo wangkhona vele esibhedlela sePlumtree umubi kakhulu.